uhle ethwalelwe kwele China. Kodwa kithi thina abantu ngibona ngani kusikisela emuva ngoba engumuntu okhokhelela ilizwe. Ukugula kwenza umuntu engabi active engqondweni, ekucabangeni. Njalo lesikhathi asesigulile sesiside kakhulu u-Vice President. Okokuthi ngabi lizwe elilobukhokheli obukhululekileyo kakhulu. Ngase kuke kwathathwa inyathelo okokuthi mhlawumbe yena lo omunye omsekelayo kube nguye olandela u-President uMnangagwa. Kodwa-ke ngendlela yokuthi akulankululeko ekhona elizweni leZimbabwe, kwenza ukuthi kube kulokho kuthiwa uChiwenga abe engathiwa umuntu osemsebenzini ukathi yena engazwa kuhle engaphathekanga. So kuyalibuyisela kakhulu ilizwe emuva khonokho.
Wena ungagula kwini ojala ukuthi ukwenze? Wenelisa yini ukubhadala khonokho okufunakala ezibhedlela into ezinjalo?
Ngendleko ezifunwa ezibhedlela asithi njengokuthi izibhedlela zenezo ezingaphandle kwelizwe, kuba nzima ukuthi wenelise ukubhadala ngoba imali ezifunaka lapho zimali ezicatha kakhulu. Ungathiwa kunanzelela yikho okutshengisa khona mhlophe ukuthi amadoda la agcina esebenzisa imali ezisuka kumakhofazi elizwe ngoba akekho umuntu ongenelisa ukuthi ngendlela asebhode ngayo esuka kwele-South Africa esiya kwele-China. Zindleko ezinkulu kakhulu zonke zenezo. Okokuthi ngayo imali zenezo ngabe zimali ezisetshenziswa ukuthi abantu lingaseke elizweni.